mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kwindlela yokuchopha abantu, kwindlela yokuganga, kwindlela enziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebelele bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo. Alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonoko, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebelele kabenziwa abantu. Abantu bemathebelele benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho, ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonoko? Hantsho yakubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le, rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isishona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi kwenzeki kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho. Njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabango enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Bantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabango, ngenxa beseyisa uChabango babesebenzisa uChabango ufana lalwana umuntu. Bantu uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke leyo asonto elungileyo leyo kakhulu. Kathi isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu uyayathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonoko, angazi ukuthi uhulumende yena uzakuthini, angazi ukuthi laleyo company ibhodi yakhona izokuthini, imanagement yakhona izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle. Sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuchotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana uPF kuCC kumbe kuMRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke leadership eMathebeleland yonke leadership kungelani lokuthi lalabo abaseduze ngisho lo president kumele ukuthi bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubandlulula abantu besintwini sezisanda, kuyini okungakusenzakala?
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kuloke kusenziwa ukuganga okunje, kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane, asonto enhle kakhulu leyo. La ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi khulunyezene ukuthi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated, these are the things esikhuluma ngazo ukuthi khona we are being segregated, we are being marginalized. Kathe sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu shwa phakathi kwenziwe, uye khuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo, hayibo.